Angiboni njengani uhulumende uzafuna ukuthi a-operate umtshina lo uphansi weZimbabwe Airways. Njengoba imali eyasetshenziswa ibiyimali ekahulumende, indaba ekhona ukuthi iZimbabwe Airways abantu abakwazi ukuthi bebezamani bomgabe lemoli yakhe. So ngibona njengani bazatshintsha i-branding yangkhona ihle ibuye kwi-eZimbabwe ngoba imali ezasebenza ngezikahulumende.
Uhulumende kamgabe kahle kahle lapha wayezamani.
Ubezama ukubalekela izikwelede ezikaZimbabwe. But two, uku-privatize i-industry endizamtshina. Funa ukuthi iZimbabwe Airways babe beyi-controller, inga-controller ngohulumende. Kodwa-ke ezama ukubalekela izikweletu, iziva yakuzama. Siyakwazi ukuthi uThiyangwa wacabanga elinye ibizo eleziFA. Funa ukubalekela izikweletu ezama-million, 6 million, which ziFA was owing. So, yindlela ekubalekela izikweletu abayisebenzisayo. Kodwa angibona ukuthi iyasebenza.
Abanye bathi umphathi ntambo obona ngokuthwalwa kwabantu umnumzana Joram Gumbo kule mibuzo eminengi amele ayiphendula edale lephalamende. Kumele abizwe ephalamende azechasisa ngalindizamtshina ukuze uzulu weZimbabwe abekwazi ngalinkampani yeZimbabwe Airways. Lokuthi akuzange kube lenkohlakalo yini ekusungulweni kwayo. Uvumelana lalumbono na?
Ngeqiniso lelo, esikwaziyo ukuthi ubaba uGumbo engxenye uzathi yena ube isithunywa kuphela kodwa ubezama ukwenza into e-correct. Kodwa esikwaziyo ukuthi ubaba uGumbo njengo-Minister of Transport ubekwazi into abayizama ubaba uMgangi. Yikho uSimba ethiye eZimbabwe, elanda iZimbabwe Airways. Siyakwazi ukuthi bebezama ukuthi ba-privatize into eziningi. Imole kaMgabe ngoba bebona ukuthi isikhathi sawo sisefike emaphethelweni. Kodwa sinethemba lokuthi uhulumende uzazama ukuthi indizamtshina le ayifake eZimbabwe nxa isebenza kakuhle ibe part efleet eZimbabwe ngoba eZimbabwe yiyo esaziyo.
Kungaba sokuyikho ukuvuka kweZimbabwe yini lokho?
Ingavuka eZimbabwe nxa kuyikuthi ile ndizamtshina kodwa nxa u-operate business elinjengalelo kumele ube reliable, kumele abantu babe nethemba ukuthi nxa usithi uzazithola lapha usifikise khona ngale ube reliable. So ubona njengani iZimbabwe kumele iqale futhi ukuthi i-build i-trust yakhe ithemba nama-passengers ukuthi bayakwanisa ukuthi basithathe lapha besifikise khona ngale kungela ama-delay. So kungaba yikuvuka kwe-eZimbabwe ngoba i-eZimbabwe khathesi ayila ndizamtshina ezisebenzayo. So ithemba yikuthi ekungxenye indizamtshina lezi zisebenza ngendlela esicaka ukuthi zisebenza ngazo ukuze iyeZimbabwe ikwanise ukuthi ivule ama-routes a-profitable.
Zingaba zizinhambo eziya kuwaphi amazwe ezilemali okhuluma ngazo lezi?
Bengaqala local ukuthi Harare Bulawayo, Harare Victoria Falls, Harare South Africa i-route e-profitable ukuthi bezame ama-routes wona lawo first. Then nxa kuyukuthi abantu sebenethemba sebezama abo Harare London lamani kodwa bengaqala lama-routes aduzane laphana ukuthi sibone ukuthi ngeqiniso yini ukuthi bayakwanisa ukuthi ba-provide i-service.